Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 10 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likaZungula elizaphawulwa namuhla, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi lelizwe leZimbabwe lalo laphathisa. Ezinye njalo iziphatha amandla zamabandla aphikisayo ezivalisa elemthwakazi Republic Party lele MDCT ziyaxoxebuka zisiya kubandla lezano PF.
Okwasenza sehlukana laleli bandla yikuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyiyachiyo ngubaba uMorgan Tsvangirai.
Udaba lobukhosi bamaZulu kwele South Africa lokhu lungakalungisiswa ngoba abanye besithi osekhethiwe ukuba inkosi uMisi Zulu akumelanga agcotshwe.
Yona indaba yewili kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisiyongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likaZungula elizaphawulwa ngokusemthethweni namuhla. Umongameli Mnangagwa eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter uthe uza kuba ekhona emkhosini wanamuhla ngoba uhulumende wakhe wabona kufanele ukuthi angene kuhlelo lokwakha leli bholoho. Ibholoho leli elenjanji lomgwaqo lidlula phezu komfula uZambezi liqhumisana amazwe omabili aweBotswana leZambia. Ingcwethi zithi lokhu kuza kwenza eleZimbabwe liswele inzuzo kuzihambi lemithelo yemoda ezithwala impahla ngoba bebequma eZimbabwe ukuze bafinyelele amazwe womabili. Embikweni wethulwe nguhulumende weLebotswana, lelo lizwe leZambia yiwo awakha leli bholoho. Lumbiko uthi Mnangagwa uza kuba ngomunye nje wabamongameli bamazwe angumakhelwane abanxuswe emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni leli bholoho lamhlanje. Njalo zempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababanjwe igciwane le-coronavirus, njalo akula muntu obulewe ligciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Bonke abahlanu ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabakobulawayo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ithumi lasithupha 16,792 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Ibandla lezanu PF esigabeni seHwange liveze abantu abedlula ikhulu asebesuke kwamanye amabandla aphikisayo bangena kuleli bandla. Omunye wabaveziweyo ngumnumzana Akim Lubinda wake waba ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. Lo mnumzana Peter Nyoni wake wamela isigaba seHwange West edale lePhalamende engowebandla leMDCT lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi esigabeni seMatabeleland South kubikwa bekulomkhosi wokwamukela amalunga adlula ikhulu asuke kubandla leMDCT MCT esiya kubandla le MDC Alliance. Sixoxe lomunye osanda suka kubandla le MDCT waya kubandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Umnumzana wathi sibanda saqala ngokumbuza ukuthi uhambe njani umkhosi wokwamukela amalunga asuke kubandla le MDCT ngomgqibelo.
Besilomhlangano we district eMatopo North esigabeni seKhezi lapho ebesisamukela khona amalunga amaningi avele kubandla le MDCT okugoqela umama uMendi Ncube owayengumsekeli kaMgcini Ngcebo kuNational Women Assembly MDCT okanye lo mama uVivian Ndlovu obengunobhala wabomama eMathebeleland South. Okwasenza sahlukana laleli bandla yikuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyachiywa ngubaba uMorgan Tsvangirai yokususa iZANU PF esikhundleni sebengani basebenzisana layo. Uzakhumbula ke ukuthi iMDC libandla elasungulwa ngo-1999 lapho ebesikhona la manje lalapho esiye khona ngabantu ebeke sikade sisebenza labo bekunokwehlukana nje kokubona kombono. Uyakwazi ukuthi kuthiwa abantwana benja abathungululi ngelanga elilodwa, so ukuthi kuthiwe besasiye ku-MDC enye, hayi akusikho qiniso, i-MDC yinye baba Gambe.
Ya ungasitshela ukuthi manje nxa wena ukhangele ubona ungani ibandla le-MDC Alliance lilakho kumelela na kukhetho lela mathuba angcono kule MDCT?
Nga abantu bengasebenza gadalala amathuba amaningi okuthi ibandla le alliance liphumelele. Into eqhakathekile esemqoka yikubumbana lokusebenza gadalala indawo zonke abantu babambane kukhutshwe isitha.
Bakhona abanye abasola umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa besithi ungani ngala magcebo wokuphathisa labo abafuna ukuthi kube kuguqulwe umbuso. Uthini wena ngobukhokhelo buka mnumzana Chamisa?
Baba Gandhi, inkokheli inkokheli ngabantu. Mina ngela ngamamaso ngokubona kwami ngibona ngani akala sici lo muntu ubaba upresident uNelson Chamisa. Into eqhakathekile ukuthi kumele simxhase sonke laba abasolayo ngabahambisana lombuso wesitha besenzela ukuthi singafiki eKhenani lapho esifisa ukuthi siyefika khona. Ngokubona kwami mina ngedwa ngibona elamathuba amaningi kakhulu. Into eqhakathekile ukuthi simxhase sonke njengabantu benhlanganiso. Kuvele kuswelakala ukuthi abanye babe lensolo, kodwa mina ngesami isibonelo lokuzwa ngabantu bekhuluma kuground because okuqakathekileyo amandla enhlanzi asemanzini, amandla kasebantwini. Okuningi lokhu hayi ngaba ngafisi ukuthi siphume kulobu bugqili esiphakathi kwabo.
Lo ngumnumzana wathi sibanda osanda kusuka kubandla le MDCT waya kwele MDC Alliance ubexoxa ecingweni le Studio 7 esemadobo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Usekhethwe ukuba inkosi yamaZulu umnumzana Misizulu kaBheki Inkosi ubikwa egijinyiswe ngabantu kade behlome ngembhobho ngomgqibelo. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abathi incwadi yemfa iwill eyachiywa ngunina indlovukazi uShiwe Mantombi Dlamini Zulu owayephethe isihlalo sobukhosi wabhubha ngemva kwesikhatshana ephethe lesi sihlalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodlozi Zasibanda. Saqala ngumbuza ukuthi ukubona njani okwenzakala kwele South Africa ngendaba yobukhosi bamaZulu.
Yona indaba yewili kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi. Uyawubona ukuthi imkhuba yesilungu singene njani, yavoxa kanjani. Ikho khona okusokusenza ukuthi kathesi ubone khona phana esigondlweni, so ngathi kukhona ukuphikisana. ngoba sokushiwe indlela esiyaziyo ekukhethwa ngayo inkosi akula wi kodwa ke ikhona indlela eveli ikhethwa ngayo inkosi so le into yokuthi thwa kusokule wili hayi mina nxa ngikhangele lami njengomuntu ohlaziya isintu ngibona sengathi kube lokuphosisa okuthile nxa kuyikuthi khona bathiye bebeki wili besithi bona ubukhosi buzabekwa ngewili iwili ayisindlela yokubeka amakhosi akithi
wena ngokubona kwakho ngubani okumele abe inkosi
mina ngokubona kwami njengomuntu ohlaziya ezamasiko lapha nokumuntu okumele ukuthi ngabe uba inkosi ngumntwana wekhosikazi lesilo elivela kumbe ngithi alithatha livelela kweyinye inkosi nxa kukhona umama amthatha evelela esikhosini nguye umuntu okumele ukuthi ngabe uthola indodana eza kuba yiyo ezaphatha laphaya angifuni ke ukuthi ngithi mina ngikhombele ukuthi uba kodwa ke ngokwesintu umama lo thethwe esikhosini nguye ozala umntwana okumele ukuthi athathe ubukhosi balaphaya kwazo yiyo indlela mina engubheka ngayo ngikhangele ngokwesintu njalo okungasoze kuqhathe isizwe ngoba isizwe kumele sibe lendlela yaso yokwenza izinto ayikhona ukuthi bese kulethe isilungu
sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe kudaba lolu
iye baba kande ngiyazi ukuthi khona kuningi okumele ukuthi ngasi yakufunda njalo futhi kade siukhangelela ukuthi sikufunde emveni kokukhothama kwesilo samazwe sokunzima ke kathesi ukuthi khona sifunde kubo ngoba nxa sokusebenza iwili kusuka kube lenkinga kakhulu ukuthi khona nxa sokusithi lowo muntu sokungasela system esebenzayo sokusebenza ukuthi ubani yena ufisa ukuthi ngabe ubani nguyophethe kusho ukuthi akusela system soke kathesi ungakhangela ngendlela leyana elaphana kwazo sokusiba nzima ukuthi sifunde njengabantu bangapha emandebeleni njengabantu bangapha abakhangelela ukuthi nga siba lenkosi sibe sikhangelela ukuthi thina siza kuba lempendulo enhle evela kusuccession ezakwenzakala laphana kwaZulu emveni obani silo sikhothele kodwa ke kathesi ukukhanya sengathi hayi kuza kubanzima ukuthi laphana sifunde ngoba nxa kulokhe kulandela indaba yamawili kusho ukuthi hayi sokuza kubanzima kanti sokuza kubanzima umsakazi ukuthi khona sifunde ulutho sokuza kubanzima ukuthi sifunde ulutho njengakathesi sikhathazekile ngalokho okwenzakala laphaya
umnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso efuna ukubuthelela ulwazi lamacebo ezizalwane zesigaba semandebeleni ngenhloso yokuthuthukisa lesi sigaba ePutego iphakathi komhlangano oyiviki yonke oqale izolo. Sixoxe lesiphathamandla uMnumzana Joshua Mhambi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
ePutego ligama lesisuthu elitho umhlangano. Umhlangano kayiso nhlanganiso kodwa ikuqoqwa kwaba ukuze bahlale phansi baxoxe lokho obakhathazayo ke kuphutheko bekuhlanganiswa abantu ukuthi baxoxe izinto ezibahluphayo socially culturally and economically le justice and governance problems of Matabeleland kuthi ukuthi kukhangelwa izinhlupho zeMatabeleland athi ngokukhala kodwa ngokuthi yebo isimo sinje abantu bangenza ikokoleli li dalwe ikubona impumela embi kubo grade 7 ama results abo lokunanzelela ukuthi la ku A level kulohlupho lento ezinenge ezihluphayo emathebelelendi yikho iphutheko ejonge ukwenza ayisiyo mhlanganiso kusese ngumhlangano okuxoxisana ngenhlupho
sizwa kuthiwa umhlangano eliqale ngesonto uhambe kahle ungasitshela ukuthi umhlangano lo ngowani njalo ngobani kade bekhuluma besethula ama
yebo so bengisatsho nje ukuthi kula ama platforms lapho obekuxoxisana khona ubo WhatsApp uma small group discussions ngaphansi kwezihlahla ngaphingaphi bekuxoxwa nje okweminyaka emibili edluleyo i-convention le iphutheko isikuphutshisa ke lokho bekusenzakala ngokuthi kuxoxiswane kuvunyelwane ukuthi lokhu siza kuphatha ngalolu hlobo lokhu siza kwenza ngalindlela in other words it's the conclusion of the debate and adoption of resolutions long proposed and debated public in chat groups kuma community meetings inhloko ekakhulu kunews kuphephandaba lethu iphutheko lakho bekuxoxiswane namhla sibe lomthandazo oqutshwe ngo Dr. Emmanuel Hlabangani oyi Heal the Wounds Ministry nguye osivulele ngomthandazo kube lezikhulumi uVincent Dlovu uIso Ncube uNonhlanhla uNhlanhla Moses Ncube Lingxolele uLiverson Mdongo uMpho Ncube loThamsa Nqamlile then saba le solidarity message enikezwe nguChristian Lubasi Kalaluka
okokugcina ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu le iyamukeleke okunganani eZimbabwe
wonke umuntu unxusiwe kusukela amasonto ama civil society organization izakhamuzi abafuna club lakho konke abaqhubeka ngezo zikapolitiki ngoba umhlangano wentuthuko awukhethi muntu sizexoxa ngendaba ngezihloko nemigwaqo singathiya bani phansi umhlangano lo awudingi kwamukeleka kulo ongafuni intuthu abantu bayazenzela bazakhele inhlalo yabo yikho ke okujonge iphutheko lokho yikho okukhangelela ukuthi ensukwini ezilandelayo kuhlafunwe leli thambo ngizathanda uqomosela ukuthi lo ngumhlangano wokuqala ogoqela wonke umuntu emathebeleleni ke kuzokhulunywa ngohlupho lwemathebeleleni singagalili sizekhuluma ukuthi indaba zethu sizazi lungisa njani njalo sivumelane lokuthi kusukela la kumele kwenzakaleni asigcabani lo muntu asijonganga muntu asijonganga kulwa sikhangela ukuthi hayi sithi nantu uhlupho lethu sizalulungisa ngalindlela wena ke ofuna ukucabana lokuthi thina sikhethe ukuzilungisela njani izinto zethu umhlaba ukhangele
umnumzana Joshua Mhambi isiphatha amandla senhlanganiso yephutheho ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa Ukwa manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulezizalwane zakwele South Africa esezicapha umngcele zingena eZimbabwe ukuzohlatshwa ijekiseni yeCOVID-19. Akhona amakilinika eZimbabwe abhadalisa amadola elemelika angamachumi ayisikhombisa ukuthi umuntu ahlatshwe lijekiseni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useyekethise imigoqo yokuthi abamabhasi labamakhombi emaphandleni akusamelanga babe lesivumelwano lenkampani yeZupco ukuze bathwale abantu. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba isiphathamandla sikahulumende wele South Africa esigabeni seGauteng unkosikazi Faith Mazibuko uthi bacithe ixuku labantu kade bengenisa igolide elizweni lelo okungekho emthethweni bevela eZimbabwe fika phose isigidi igolide elitholakeleyo ngelibiza inkulungwane zamadola elemelika afika phose isigidi esisodwa $782,000. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga ngoba ngizwe isitifiketi sezenzo njani? Njani bonke? Ngicela ukubamba kancane indaba ka Witness Dube. Othi yena idilile omama kulokunye okumunyedwe yiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho. Ngicabanga ukuthi mina awusoze uthi wena isithebo sicele amawu uthi kube sizadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama angifuni wu. Ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi njengabanye ngabe ngabona nje ukuthi hheyi babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa abantu bathele ezini. Ngakho yini iqiniso elikhona lona lelo. So xa kusenzakala ezinye zezinto ezinjengazo nalezi ezipalitha uzulu kanti-ke into yavunywa yapaswa nguzulu thilele okwamanje sisiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu nxa ikuwukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phendule back ebantwini abantu beyizitholole ukuthi kuhle kumbe noma kubi kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi wayeza siyafuna kumbe ngasifuni ngoba bona besithi balephupheti manje balukhe ephalamenti bencediswa ngabangani babo omonje. So into engani ibuhlungwana kakhulu abantu bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokho ngoba ngicabanga nanxa ingaze iye emakhothi ya angiboni ukusiba nesisombululo kangako lapho. Ngiyabonga basakazalahle, mina ngingumoya selo wagolo
ngibingelele kustudio 7 basakazi bami abahle. Ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile lonke ezaratshisa utungamile ingomo lonke obathabile masuku ngalibala mpela ngaze liyophumila. Umbuzo wami nginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti ezimbabwe kungani i-diaspora board ingabi khona? Ngubani onqabayo ukuthi i-diaspora board ibe khona? Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami. Kunzima ukubuhlungu siyababona South Africa bala ama-diaspora vote izizalwane zala e-South Africa mangabe mhlawumbe kuvoto ziyarejista kulawo mazwe ezikuwo zivote ama-vote account khona ngale beletha ama-result. Kanti kungani eZimbabwe? Ngubani oyalayo ukuthi i-diaspora vote ibe khona ngoba siyidinga thina singabantwana baseZimbabwe? Ngiyabonga basakazana, ngiyabonga kakhulu, inkosi inenzele kahle.
Sawubona msakazi Studio 7 kanye nawalaleli bonke, ngiyalibingelela mahlaba ezulu. Mina nginenkinga yendaba yokukhulunywa ngabantu be-MDC Alliance. Bona behlala bekhala ngokuthi kusha amalunga e-MDC Alliance, thina-ke abe-Mthwakazi Republic esiboshwa nathi mihle namalanga asikhulunywe thina sinjani, asingabantu na or asingabantu baseZimbabwe, singabantu bakomthwakazi? Bese kucace nje ukuthi thina asingabantu baseZimbabwe, singabantu bakomthwakazi, senqume le lizwe lisizimele once, because uma bekhala bona bakhalela bona njenge-MDC Alliance, thina abakomthwakazi abasikhaleli abaminathi, sibambisane nje ukuthi sikhale sonke nje ukuhlinyeza zathiwa. Bona bakhala ngabo kuphela, sinama sikhala singabemthwakazi, sikhala labo ukuthi nababoshwa bona babekhala bakhala bodwa. I-MDC Alliance inayo ine-tribalism, inobandlululo nayo, nabo bangabantu ukuthi bangangena embusweni bazosibandlula futhi. Asifuni nakemile ukuze i-MDC Alliance. Ngiyabonga msakazi wami.
Sanibonani kustudio 7, sanibonani kustudio 7, ninjani? Hawu ngiyaphila. Hayi, siyabonga mpela indaba ezinhle nizithumelela zona eziliqiniso njalo. Ngibe sengicela ebantwini basemathebheleleni zonke nje inhlanganiso ezikhona emathebheleleni ukuthi nangingabuza nje mina ukuthi kuze kwenziwe iunity, ama-distance ayemangaka egangeni awayenza ukuthi kuze kwenziwe iunity nomfomo nomgabe ayemangaka ama-distance ayekhona esigangeni? So singahlala siloko sithi kuyavotwa akuliwa kanjani? Hayi, sizosokhula kakhulu. Ngiyabonga.
Libonani basakazi kustudio 7, okukhulumayo ngudavid lapha e-Johannesburg eGoli, kodwa ngokuhlala ekhaya kwesetsholoji. Hayi, siyabonga basakazi indaba elisithulela zona. Nami namhlanje ngithe sesisithi isikhathi ngilalela kanti ngidlulise nano olwabuvo inkinga esilayo eZimbabwe. Inkinga esilayo eZimbabwe ihlanyelo kamgabe, umgabe wasiyela ihlanyelo embi. Laba abantu bezanu-P_F abazele umuntu wabachiye bayifundisa umthetho omubi.
ugabi kabe yena wayengenayo vele leadership lwaba bantu wayenjengumuntu ogombela kwesakhe bala abantu labo basala belaleyo mqondo ukuthi bangogombela kwesaba abalandaba nomuntu laba bantu they don't care about other people that's why bona belisa zonke izinto abakhumbi kahambi kwebulawayo bavala amabhoda bayenza yonke le nyakanyaka abayenzayo kuyikuthi they don't care about other people into nje abayifunayo nje ukuthi ezilongobona kubahambela kuhle kodwa hhayi siyathithi ke lilanga ebhaphuni lisegatsha kuzabaphelela keli uyabona.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika. Ilizwe leMelika lithi selenelise ukwehlisa inani lababanjwa igciwane leCoronavirus ngesilinganiso esijabulisayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane weCovid-19 selokhu igciwane leCoronavirus laqala kweleMelika nyakenye ledlula kancane ingxenye yesigidi 595,811. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi umumo wegciwane leCoronavirus unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Emavakande ngiqale ngokuthi langelihle bomama emhlabeni wonke abake bakhangela iCovid-19 njengento engumkhuhlane omangalisayo obulalayo. Kuke kwathi nje kwesinye isikhathi xa usukhwela kakhulu lapha eTexas sewuhlala kubomvu kuphela, kungena abantu ngama-thousands ezibhedlela lapha bangathi bayethuka khona kancinci kwangathi kuthi niki sibili amamask uyathe zitolo uthole kula mamask uyathe mabhenki lapha kula mamask kodwa ke kwaya ngokuya kwesikhathi ugavena wakhona wathi akusizi lutho lokhu, akusweleki ukuthi abantu babeloke befaka amamask. Ofaka imask kathesi lapha eTexas ngonjengami owesabayo ofisa ukuthi avikele impilo yakhe. Kwesesikhathi uyafika kwezindawo bakukhangele kungathi kuthiwa bangaze bakubuze ukuthi kathi ufakeleni lokhu, ufakeleni khonokho. So ke sekungathi nje abantu bayabalwa abazivikelayo lapha nalapha. Embona belokhu bengathi bayabafaka yilaba abasebenza abantu ngezikhathi zonke. Ngathi thina laba abatshaya amathili ezitolo kumbe laba banjalo, kodwa ke abanye laba i-public usubala abafake amamas abaningi sekungathi bayazihambela nje, sekungathi ungumthetho right lokho ukuthi kungafakwa amamas. Kodwa ke ngiphinde ukwenzela ukuthi labalaleli bezwe khonale lapha abakhona ukuthi imas iqakathekile kakhulu, ngoba kungasiyo mask le ngabe nasizela amadokotela labonene bakhona baphila basizwa yiyo imask.
Saba yini ngobuningi abantu ijekiseni ye-COVID-19?
Bethukile sibili abantu lapha eTexas kusaqala. Wawusithi ma usiya lapho kuhlatshwa khona lapho, ngoba thina esi-over 65 yithi sasihamba phambili ukuthi siyehlatshwa kwakuhamba ngeminyaka. Wawusithi usiya khona ufice umzila lokho esithi yilayini i-queue ibhoda lezizu itshorobeli siyakhona uchede-ke lawe uchede uzu uthi maybe 2-3 hours ukuthi uyengena emnyango lapho kuhlatshelwa khona. Kodwa ke kwaya kulokhu kusehla sizwa kuthiwa khathesi hhayi akusena bantu abahlatshwayo kuleli zinga lakithi ngapha esithi thina yi-Johnson County kumbe i-Tarrant County isigaba sakithi ngapha bakhuphile embikweni lapho ukuthi hhayi abantu sebehlile kakhulu babehlaba 1,400 kodwa kathesi sebehlaba 400 kuphela. Sekungathi laba abahlabayo batshona nje bemelela abantu njengalokhu ukuthi kwehla kodwa kukhanya kwehla ngoba abaningi sebehlatshiwe laba befuna ukuhlatshwa. Sokusele bonaba ontamozibo abathi kabakholwa kujezeni abangafuna ukuhlatshwa. Yeumu umgomo we COVID vaccine lapha kodwa ke yoni khona sibili isegcekeni iChip imahala abantu bangaya bayihlatshwa.
Lo umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende weLebotswana ulandula imbiko kahulumende weZimbabwe eyokuthi uyingxenye yohlelo lweBholoho lekaZungula eliphawulwa lamhlanje. Ezinye njalo eziphathamandla zamabandla aphikisayo ezibalisa eleMthwakazi Republic Party leMDCT ziyaxoxebuka zisiya kubandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.